ngompandula 2014 silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe. Elingalithona njani izulukandaba mthwakazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo. Igama lami nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, kulungiselelwa ukhetho lokudinga umgcini sihlalo webandla leMDCT kobulawayo. Sizalethulela amagama abazancintisa.
Sesibazi kamhlophe ngoba sibenzileyo ekukhetheni kwethu ama-district sesiluhlelo olokuthi abayamila iprovince aba-56 bayakhethwa ama-district.
Silengxoxo labachayeli bezimota ezithwala impahla zesiya kwele DRC amagonyet ngodaba lwe-Ebola.
Ekuhambeni kwethu nxase sihamba abantu sebebona ingazathi sihambe engozini, so kodwa njengoba thina sinesikhathi esi-5 akulatshiwo ngozi sathi.
Okwezemidlalo sikhangela ingxaki esezihlasele iqembu le-Highlanders. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7. Ibandla le-MDCT lithi selilungiselela ukhetho lokudinga umgcini sihlalo wesigaba sakobulawayo kulandela ukusuka kulesi sikhundla okwenziwa ngumnumzana Gordon Moyo. Sixoxe lonobhala oqoqa inhlelo zebandla kobulawayo umnumzana Albert Mhlanga ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Ukhetho lokugcina umgcini sihlalo wakobulawayo luzayenziwa mhlaka-5 October khonapha nje kobulawayo. Silungiselela ukuthi mhlaka-31 kusuka ku-1 November siyabe senza ukhetho olukhulu lokukhetha abakhokheli lomongameli wephathi yethu elizweni lonke.
Selibazi yini abazancintisa njalo ungasipho amagama?
Sesibazi kamhlophe ngoba sikwenzileyo ekukhetheni kwethu ama-district sesiluhlelo olokuthi abayamila iprovince aba-56 bayakhethwa ngama-district. Sikunanzelelayo kubaba unhlalo ukhanya eqhuba phambili emelele uba nguchairman, then sibe le-nomination eyodwa e-Blau Central lapho okhethwe khona inkosikazi uKumalo uThabita, yibo esibabona bekhanya bephambili. Kodwa kwezokuqoqa hayi ngikhanya mina ngiphambili, kuyakhanya sibili ukuthi uBulawayo uzambisa ukuthi uqoqe ngisekelwe ngudeputy uTepso Helen. Laye ukhanya siyalinganisana lapha ekukhethweni ngama-district. Umama-ke kade sikhokhela uDorcas Banda usuke waswela inhlanhla-ke, bakhanye bamkhethe ukuthi abuyele ebengu-vice chair.
Kuliqiniso yini kubana ibandla seliguqule imithetho ekadifakiwe yokubana umuntu nxa eleminyaka emlutshwana esebandleni ngenelisi ukuthi akhethwe?
Kuliqiniso sibili ukuthi kuntshintshiwe. Kodwa njengoba sisho ukuthi lanxa kutshintshiwe, kulaba engibabalileyo bonke ngokubona kwami uTerica waqalisa iparty iqalisa, umasonhlalo waqalisa iqalisa, mina ngaqalisa iqalisa, uTerica iqalisa. So na njengebulawayo ngakuthi afeksi ngoba kasila muntu olesizani 10 years kumbe esepartini.
Besike sezwa ukubana umnumzana Martin Moyo laye ufuna ukuncintisa, kungaliqiniso yini?
Ukufuna lokukhethwa into ezijiyeneyo. Wonke umuntu uyafuna ukuba ngu-chairman, wonke umuntu ufuna ukuba ngu-president welizwe, kodwa ukufuna lokukhethwa into ezijiyeneyo baba.
Lo ke ngumnumzana Albert Mhlanga unobhala oqoqa inhlelo zebandla le-MDCT kobulawayo obekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekhona le kobulawayo. Umphathintambo wezemali kwele Liberia umnumzana Amara Kone uthi kulesitha esilwisa ilizwe lakhe ngomkhuhlane we-Ebola. Kafunanga nje ukuveza ukuthi isitha lesi yisitha bani. Lokhu kulandela ukusabalala kwalomkhuhlane ngesiqubo esimangalise abezempilakahle be-United Nations abathi sekufe abantu abedlula 242,400. AbeZimbabwe abachayela izimota ezithwala impahla amagonyethi besiya kwele DRC lakho okulababili abatholakale belomkhuhlane lo bathi bathwele nzima nxa bengena kwele Botswana ngenxa yomkhuhlane lo. uKip Stube Studio 7 uxoxe lomunye wabo umnumzana Jonathan Masuku ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Kodwa okubangalisa khona ngapha ekhombe yakhona abakhulumi ngakho abalane nabo ngokuthi bayayazi ukuthi vela ayikho kubo ikhatshana seKongo Brazzaville. So abantu bayethuka nje besizwa ngokuthi ayikho seKongo iseKongo. So ekuhambeni kwethu nxa sesihamba abantu sebeboni ngazathi sihambe engosini. So kodwa njengoba hathi nasile sikhathi esinesifive akulasho ngosi sathi abantu nje bayethuka nje ukuthi abakuzwisisi babe besizwa ngazathi izinto ezisengozini asikho njengozini kakhulu nje.
Yeah.
Angeke ngathi ukuthi usengozini mina.
Ye, mose ukhangeleke emngceleni weBotswana bathini sibili nxa ungena khona bani?
No, abantu beBotswana ba-serious babone ngazathi into ehamba ithwelwe into elomuntu iyibhola. Uyabona bagqoke amaglovisi lawa ukubelethisa njalo bafaka ma izinto lezi zemlonyeni nangigcina nihleke ukuthi izinto lezana ngezedasti bangabona ukuthi konokuyala kuzabenzelani yibo bagcina beletidinge yayidlela.
Iyakuzwa sibili. So kodwa lina aliwesabe yini umkhuhlane lo?
No, umkhuhlane azi uyesabeka njengokutsho konke abantu wesitsho but azi ukuthini ayisikho into enganiseduzane ngani khonapha eduze ekutatane kithina bona bazabala msebenzi akho bakwazi ukuthi awufiki kuba njengoba ukuthi umkhuhlane lo ngowabantu abantu abangesabeka kakhulu nangokubona kwami ngabantu abahamba ama-frame thina ngokuthi bavezela kulezi ndawo thina ngapha ngabantu bonke asesihawulelayo afiki tatane ali okulokulokhu lamagusi okukhona okulamagorini okuthiwa yiwadliwayo.
EZimbabwe-ke bathini abantu nxa belibona libuya khona ngale?
No, ikuhleka nje ngathi ngithe mbuya mina lapha ngike ngadlula nje njini imoto yezendleleni ngagijima ngaya ngikhaya. Bahleka nje bathi heyi liyakaphi manje thina sesakuthatha siyakuthi ha siyakuyibhola world. So abantu abanalakho lakho nje abakubakhathazi.
Lo ke ngumnumzana Jonathan Masuku umtshayeli wemota ezithwala impahla amagonyethi ubekhuluma ecingweni lo Gibbs Dube wo Studio 7 ekobulawayo. Kunjalo nje uGibbs uphinde waxoxa lomunye njalo umtshayeli wegonyethi umnumzana Hloka Moyo ukuze sizwe ukuthi yena uthini ngalolu daba.
Umkhushana uyasethusa ngoba sizwe bethu khona uvele umuntu awumthathi isibanga eside lapha nxa uvele umgulisa. Ngikhuluma nisenze nje uvele uyethusa ukuthi mbona le ndlela esisihamba ngazo kwamanye amazwe bagcine bengasafuni ukuthi khona singene. Kathesi eBotswana nxa usiza usuka ngale abasakuvumeli nxa ule stempu se-DRC ukuthi ufike eBotswana bethu khona kumele uhlale almost baqala bathi 21 days. 21 days sez siyaphela bathi no eBotswana shut up to 30 days. So kuna sekusiba nzima sibili angazi umkhuhlane lo siyangena nje kwalapha ngenxa yokuthi ya kula indlela esingayenza khona ukuthi singathini ngoba vele sisebenza sisiza ngapha. So kusebuzimeni Gibbs angazi ukuthi uzalamla kuthini sesikufake emandleni enkosi ya. Kodwa nje khona lapha eKongo sizwa bethi kwa Zora chakula bantu ababili abayibona ababebanjwe iyebhola lako almost duza ndawona ramazana alelokhuzeni but ngapha esikhona nje Lubumbashi hayi esingezwa lutho singazi kumbe khona kuzaba khona bekungezwakali nje ngikhuluma nisenze nje lapho engikhona nje hayi bengabantu bangena nje baningi nje kuyaphithizela nje asazi ukuthi kwenzakala nini.
So ke aliyesabani ukuthi uzibanibani ungabini uvela phezudlwana nje khona ngapha kweKongo njalo ligcinana njani
khona nje sisabana uGibbs ukuthi mhlawumbe ngeke ungakuthatha ukuthelo ngomunye umuntu siyabantu nje vele sijayele labe sazi sigcina nje sesithi hayi well okuyabe kwenzakele
ye. Yeah, ma usukhangeleke ungena emazweni athiyeneyo nxa usufika kwele Zimbabwe kumbe kwele South Africa bakubamba njani emngceleni la?
La eSouth Africa hayi bekungalahlupho nje bekungalahlupho konke nje nxa ungena eZimbabwe laseZambia hayi bekungala nkinga nje abantu kulo hlupho khona yibuthwana kuphela uvela babakufuni bathi khona usubuyele uyehlala 30 days ngoba bale belief yokuthi khona makuwukuthi umkhuhlane lo usulawo within those 30 days uyabe usufile kodwa bekuvumelayo ukuthi akungangena.
Lo ke ngumnumzana Hloka Moyo umchayeli wegonyeti ubekhuluma ecingweni lo Gibbs Dubois Studio 7 ekobulawayo. Le balaleli iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington lisibamba kumakakasi aku 909 medium wave la kushortwave 4930 5940 la ku 15455 kilohertz. Okwamanje ke sendichiya ezandleni zikasithandekile Mhlanga esethulela uhlelo lwabesifazane.
Siyalamukela kuhlelo lwenu olweziphathelane labesifazana lilami owenu usithandekile Mhlanga weStudio 7. Lamhla kuhlelo lwethu sixoxa noNkosazana Mepo Ngwenya okhokhela ugatsha olubona amalungelo abesifazana labesilisa olwegender kunhlanganiso elwela amalungelo ezakhamizi ebulawayo Progressive Residents Association. Siyakwamukela kuhlelo Mangwenya.
Yebo.
Ungaqala ngokusichazisela ukuthi umsebenzi wakho kulinhlanganiso yezakhamizi zakobulawayo uvele wona ngowani njalo ugoqelana?
Mina umsebenzi wami kulolu hlelo lwezakhamizi ngolokuthi sikhangele ngama issues ahlukuluza omama ikakhulu lekuhlanganisela labantwana laba esithi ngontanga ama youth. Ngokubana siyakwazi ukuthi omama into eziningi ziyabahlukuluza njalo ziyaba affecta esikhathini esiningi. Ugatha lolu lwahle lwaba khona inhlanganiso isungulwa. Sakhangela sabona ukuthi singayekela ukuthi sibe nayo le department ukuthi khona sikhangele ngama issues akhathaza omama. Sase sikubona ukuthi kuqakathekile ukuthi nxa siqalisa le inhlanganiso sikhangele ukuthi kuzaba khona ozakhangela okunye lakhangele okunye. So la ngaqonda lakho khona ukuthi mina ngikhangele into eziqondana labo mama.
Likhangele kuphela ezikhathaza omama labantwana.
Thina even obaba siyabangenisa sibili isikhathi esiningi ngoba siyakwazi ukuthi size sinze zonke into zihambe ngendlela eqondileyo. Sabe sikhangelele ukuthi obaba labo babe khona ukwenzela ukuthi kokunye obaba bayasinika impendulo nxa sixoxisana labo laphana ezitshengisa ukubana ukuthi izinto zihambe ngendlela eqondileyo. Sabe simele sizibambisane sindawonye.
Yiziphi inhlupho ezibhekane labesifazana sikhuluma nje kobulawayo eliyake lizihluze kulolu gatsha?
Kufana lenhlupho zokuthi amanzi nxa kuyukuthi ehlupha ephela engabi khona. Umuntu obahlukuzekayo ophatheka kakhulu ngumuntu ongumama. Ngoba umama uzabe mele abone ukuthi amanzi mele abe khona endlini ukuze imuli yenelise ukubana ithole konke ekufunayo. Kuze khangela futhi njalo ihlupho njengohlupho lwamagethi. Amagethi nxa engekho ekhaya, umuntu mele abone ukuthi ekhaya kuyaba lomlilo ngumuntu wesifazane. Umela sebekwazi ukuthi khona kumele ngiyedinga inkuni ayetheza inkuni. Ekuthezeni inkuni khonapho futhi esizakukhangela nxa siyatheza inkuni egangeni. Omama bahlangana nenhlupho zokuthi at times bahlala ama-ranger, at times bahlala nezigebenga, bagijise izigebenga ngenxa yokuthi egangeni ungeke uhambe ungumuntu wesifazana uwedwa.
Likubona konke lokhu liyalibancedise ngani abesifazana?
Esixoxisana ngakho endabeni ezinyazo zonezi siyahlomisana njengabomama. Ukubana omama kumele sibe kwasinqasi siya enkunini asihambeni singihleka nyanyana ukwenzela ukuthi akulula ubona lanxa ukuthi umuntu lokuganga kwakhe elibona lihleka nyanyana liliculana labo mama aze lifinyelela kini ngoba la izayo sezazibuza imibuzo emthile emthatha. Endabeni yamanzi sikhangelele ukuthi ngabe kuyikuthi kuyenzeka usithi council kube lezibhorane eziningi ukwenza ukuthi nxa amanzi engekho but izibhorane zikhona omama bayancediseka kakhulu. Ngoba amazi kwezinye indawo siwathatha kwezinye indawo ezikhathana kuyahlupha kuyabemele kube le mthetho kulama-security akhangelayo like ngalinganisa mina lapho endlala khona nxa sifuna amanzi sikhangela nokuthi amanzi abemele sithumele siyewathatha kwi-institution ye-government esibhedlela empilo phasa lapho endlala khona. So amanzi angikhona ukuthi kuwathube akulula ngoba nabo bayabelinika amanzi okungani bayalitshontshela ngoba ama-security umthetho kawuvumi.
Omama bona babuya ngobuningi babo yini basukumela phezulu ukuthi bebuye emhlanganweni yenu lalapho elibafuna ukubancedisa khona kumbe yini elibalandayo kuphela lapho ababuthene khona?
Omama nxa sekuyukuthi siyabe sibanxusa siba le mhlangano bayabuya sibili ngobuningi babo. Okunye sikhangelele ukuthi sithole ukuthi lanxa sibalanda singabatshela ukuthi inxa yesiyeza namhla khonapho emagwegwe ngelangelingaka. Kokanani sizehlanganana endaweni ethile.
Umbuzo wami ocina ngike ngezwa khuluma nge-city council liyake lixoxisane labo ngalolu daba yini lwabathengisayo kanye le mali ebhadalwa ngabomama esibhedlela?
ikakhulu kulaba abathengisayo siyazama sibuthi sifokusane ukuthi okuqakathekileyo ukuthi kumele sibe kwazi kulama-biology simele siwalandele yebo silazo sibili inhlupho siyahlupheka kokuthi sabe sikhangele ukuthi lapho esenzuze khona ukuthi ngithi sidla ukuthi ngithengisele ngifuna ukuthi ngikuthengise kodwa ngimele nginanzelele ukuthi angephuli umthetho ukwenzela ukuthi lami ingabi ngulani umuntu oharaswa ngabantu be-city council so ngimele ngiwulandele umthetho wama-biology lana we-city council siyasebenzelana labo sibeyomangalisayo bese sibuya kulokho kwema-clinic ngenxa yokuthi ilizwe lakithi likhangala njengelizwe elingelamali so sebekubisha futhi bacon wala umthetho ukuthi khona omama kumele babhadale nxa besiya esibhedlela abazitheleyo imali asilayo ukuthi okumele ukuthi sibona ukuthi siyayenza njani sikhokhisane labomama siphume lo mngqondo owodwa ukuthi a-a sina sithi kakuhlale kunjalo umama bazijwele bengabhadali ezibhedlela njalo bese sikhangela futhi kade sisakhuluma ngendaba yamanzi i-city council yakobulawayo ibisifuna kubana i-introduce ama-water prepared meters ngoba amama nxa kuyikuthi khona sikhangela ngendaba yamanzi ukuthi amanzi abe sejuswa ubuntu bethu buyabe bungasekho umuntu wesifazana nguye umuntu ofuna amanzi kakhulu ngoba ngumuntu onezigaba ezithiyeneyo empilweni yakhe kontinya sokusiwala lanxa kuyukuthi ngifelwe mina umakhaya amazi abesakhuphi 20 liters anginike amanzi ngoba naye ekwazi ukuthi uyawathenga
imalapha ingxoxo yethu lingavalelisa abalaleli
hhayi ngiyabonga abalaleli lisale
lapho lizwe ingxoxo esiyiqhubelo nkosazana Mebo Ngwenya okhokhela ugatsha olubona ngamalungelo abesifazana olwegender kwinhlanganiso elwela amalungelo ezakhamizi eyebulawayo Progressive Residents Association uhlelo lwenu oluphathelane labesifazana esilethulela lona ngomgqibelo viki zonke asidibaneni njalo kuhlelo olufanayo ngeviki ezayo lilami owenu usithandekile Mhlanga lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha
hayi sibonge ke usithandekile Mhlanga obesethulela ke uhlelo lwabendaba esiphathelane labesifazane kwezemidlalo ke lamhlanje iqembu leHighlanders liphakathi kodubo olubangelwa ukungadlali kuhle ikakhulu kulandela ukubhaxabulwa liqembu leDynamos nge-4-1 ngeviki edluleyo sekudlalwe imidlalo engamachumi amabili lambili sixoxeke lengcwethi kwezemidlalo Ezra Chisa Sibanda ukuze sizwe imbono yakhe ngemidlalo esidlaliwe njalo lesisele ukuthi idlalwe
iqembu ukuze nje ngasikhangele iPremiership selazi iqembu ke leDynamos lidlalo lidlale kavi lingadlale kahle isizini qala kuba bekudlule ke phakathi kwesikhathi esizini hamba iqembu leDynamos alisazi makaraka sizini hambi le 12 games lingadliwanga abantwana zeWorld League isingathi sport osikhulu zemidlalo enguqu eZimbabwe singakuyenzelwa kwe-Dynamos kutoka ke lokhu kuba songokwesine songokwesi-4 benqoba i-Highlanders lokhu ikhona ngubana amathuba khona kodwa ngendlela ekudlala ngayo ithathe ama-points ngekhaya i-draw nabantu abo Buffaloes ubona ngathi angilwele ngoba ke ilihi ukanti iqembu elikhangelele injalo ngathi iyakhathaza iqembu i-Cape United uyazi ukuthi i-Cape United kulezinsuku indaba zemali sezihluphile ngakho into esingayibala
wona amaqembu asekugcineni phansi kwengalane emiklomelo singathini nxa ukhangele ngapha khanya esiwa kogoqanyawo
ngoba ngumisebenzi kodwa ngiqinisa ukuthi umdlalo selihambile uthi bathi iqembu lelana ke lethe njalo lekho la ungena nami ke ukuthi hayi so ufuna uNkulunkulu ukuthi ke angaphumi amaqembu amabili lawo ngizanga nyawo kela nje lawo mabili sehambile aphenduke bese sikhangela amaqembu manje ngeShabani Mine asengozini iyawumayini isengozini sikhanga njalo ke iBuffaloes like isengozini le Rhinos so phakathi kwawo nalama qembu ayi-4 amabili azohamba le bantu ayiqembu kuthiwa yi-Chiefs ke bese yakogoqanyawo ukanti lamanye ngale phezulu ke owangi labo chikeni labo platinum labo hayi leyo singathi hayi babekhona babe lathi ngomnyaka ozayo
sibonge ke u-Ezra Chisa Sibanda ingcwethi kwezemidlalo hayi ke isikhathi kasavumi ukuba siqhubeke sisonke olivalelisayo igama lami nguChris Gande lilayo.
You have been listening to Studio 7 for Zimbabwe in English, Shona and Ndebele. Tune in tomorrow at 17 hours UTC, 7 p.m. in Zimbabwe for the next edition of Studio 7.
Murare zvakanaka vateereri.
Good evening, Zimbabwe.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Lilale.